Amabandla ezombusazwe aseqale amalungiselelo okhetho lwalonyaka ngokuqhuba ukhetho lwama-primary phakathi kwawo ukuze bathole abangabamela endaweni ezehlukeneyo. Laloba lokhu kusenziwa, abesifazana abafisa ukuncintisa ekhethweni bakhala ngokuhlukunyezwa bebanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-primaries laloba kuyabe kungumama oyedwa oyabe emele ibandla phakathi kwabobaba abalitshumi. Bathi lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe kanye lesamabandla. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu owebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thendai Biti engaphansi komanyano we-MDC Alliance uthi kwenziwe isinqumo libandla lakhe ukuthi kube nguye omela ibandla le-PDP phansi kwalumanyano ePhumula kodwa lokhe ebhekane lobunzima.
Kugcine sokusenza i-declaration, but even though kwenzwe i-declaration kulama-challenges alothe khona here and there, regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-one owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president, abanye bonke bephume bahamba bayaxhoxhoza lelale nxa sebephenduka sebe-accommodate-wa ngabobaba phakathi kwabobaba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-one. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuwukuthi kulo msindo lanxa sebefuna ukuthi basisebenzise ukuthi baphushise ama-agenda zabo abantu abanjengabobaba.
Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana we-PDP phakathi kwabobaba balitshumi kodwa ubelokhu ebanjwa ngamandla ukuthi aqale ancintise kukhetho lwama-primary. Umgcinisihlalo we-PDP unkosikazi Evelyn Muvungu Masayithi uthi unkosikazi Mahlangu nguye okumele ancintise ukuthola isihlalo sePhumula constituency emele ibandla ngoba nguye yedwa oveze isifiso lesibindi sokwenza lokho.
Constituency ePhumula emele iMDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi ku-PDP owafaka i-CV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituency. So iproblem yona yeleyi sibona ihlangana labo mama iZimbabwe yonke yethi i-constitution yethu yeZimbabwe ithi khona 50-50. Even ama-political parties silama-constitution akhuluma ngendawo ye-quota system for women.
Omunye njalo owesifazane okhangele ukuncintisa ebubi phansi kwecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi laye ubhekane lobunzima.
Kube lobunzima sibi lobukhulu emangweni lokukhampeyina silapha kwezompangazi singomama nami nginje ngikhona pha ebubi. Kube lokwethuselwa okuningi iy'ndaba ze-election violence. Ngiyakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primary semeyi lapha ebubi. Kuningi okwenzakalayo ikakhulu uma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa engibhekane lawo alama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthe kuvote o-10 percent ama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzakwethula usuku okuzakwenziwa ngalo ukhetho emavikini amabili njalo okwamanje sokusele iviki eyodwa. Amabandla ezombusazwe alokhe engakaqedi ukwethula abazabamela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiwathabile Masuku.